VOA Ndebele.
Amathono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 8 kuNtulikazi 2019 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje
ezomkhangazi zeZimbabwe siyibheka kuye kuhlobo lamanye amazwe azilungiswanga yikho lapho umthuli ongabe phambanisa khona ukuthi acabangele ukuthi kungalungiswa ezomnotho ezombangazi zingalungiswanga ezokuntontsha kwabantu ngezano okwenzakala kudala vele kungalungiswanga.
Umphathi ntambo obona ngezemali umnumzana Mthuli Ncube uthi ukusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe yikho okubangele ukubhidlika komnotho welizwe.
Esikubonayo okuqakathekileyo yikuthi okwenziwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa nxa esibala lezi nhambo zixhumanisa iZimbabwe lamanye amazwe, njalo lokhu kubuya kumanyane le policy position yaseZimbabwe yokuthi iZimbabwe is open for business.
Abantu baveza imbono etshiyeneyo ngendlela umongameli Emmerson Mnangagwa ahamba ngayo emazweni awezwekazi le-Afrika laphetsheya kolwandle ekhankasela ukusungulwa kwamabhizimusi eZimbabwe. Amapholisa eHarare namuhla ameme umsekeli kamgcinisihlalo we-MDC umnumzana Job Sikhala phezu kwamazwi awethulwe ngomgqibelo eBikita. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulo msakazo. Umphathi ntambo obona ngezemali umnumzana Mthuli Ncube uthi ukusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe yikho okubangele ukubhidlika komnotho welizwe, njalo ukumiswa kwalolu hlelo kuzadala umahluko. Umnumzana Ncube obekhuluma emhlanganweni oqoqwe intatheli zindaba namuhla wengeze wathi uhulumende uzakhuphula iholo lezisebenzi zakhe kunyanga ezintathu ezilandelayo, njalo uzaxoxisana lazo ngalolu daba kusasa. Ukhuthaze njalo abamabhizimusi ukuthi bakhweze iholo lezisebenzi ngoba kusobala ukuthi bayathola inzuzo. Ekhuluma emhlanganweni ofanayo, usibalukhulu webhanga lelizwe eleReserve Bank of Zimbabwe umnumzana John Mangudya uthe okubuyisela ilizwe emuva ukuthi abantu abazithembi inhlelo zikahulumende, njalo ilizwe alizikhandeli impahla zalo okuyikho okuzalungiswa. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu, ingcwethi ecubungula izomnotho welizwe, yena othi uvumelana lokumiswa kokusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe ngendlela yokuthuthukisa umnotho welizwe.
I-example esetshenziswe ngomunye umuntu kuthena, i-America uma ifuna ukuthenga bese isinkwa seZimbabwe isebenzisa i-example elula. Ayisoze ma ifuna uku-importa ithenga from Zimbabwe ayisoze ithenge eZimbabwe. Why? Ngoba iZimbabwe isebenzisa idola yabo. Uma bephethe i-10 rand besithi bafuna ukuthenga isinkwa, bazoyekela bayethenga isinkwa semtshana nge-exchange rate ezobakhosta mhlawumbe 7 rand for isinkwa basithenga phi, eNamibia kumbe e-South Africa. So uqinisile, baqinisile ngoba eqinisweni la sizokwazi i-knowledge ukwenzela ukuthi sesuka lapho-ke bese senza ama-decision sishisise. So ngeke kube-ke bethenga eZimbabwe anything. Loko loko ukuchwabanisa ongakubiza ukuthi ama-industries, ngoba ungasena competition. Asisebenzise i-example yakudala esikhule siyazi e-Lobels, ngoba asisebenzisa isinkwa. Ngiyazi ukuthi akulasinkwa esi-exportwayo, but ngenza ukuthi abantu bakuzwisise kahle ukuthi i-America ifuna ukuthenga indofo yesinkwa, ayisoze ithenga i-Lobels. So ibe plotters nenkampani isihlehli siyaphansi, ngoba ayikhona ukuthi ithengise izinto phandle kwelizwe ukwenzela ukuthi ilethe okuthiwa imali evela phandle kwelizwe, especially imali eqinileyo ezoyenza ukuthi umkhono wami obusuqala ukuvuka. So lelo liqiniso, whether likhulunywa izanu kumbe likhulunywa i-MDC kumbe likhulunywa ngubani, liqiniso ukuthi vele lokhu sikubheka njengento besifuna ukuthi siyenze siqhubekela phambili. Kinga ebakhonayo ukuthi ezomkhangazi zeZimbabwe siyibheka kuye kuhlobo lamanye amazwe azilungiswanga, ikho lapho umthuli ongabe phambanisa khona ukuthi acabange ukuthi walungiswe ezomnotho ezombangazwe zingalungiswanga ezokuntontsha kwabantu bezana okwenzeka kudala nje kungalungiswanga.
Abanye njalo bathi njengoba le bond note khona elungasoze uyitshintshe, manje abantu abakumabhizinisi bazawoda njani kumbe bethenge njani impahla zabo?
Kuyi-currency angithi sokuyi-Zim dollar back. Angiyazi ukuthi kunama-challenges awemfulu le mali yokuba inflation eyiyo futhi enye yezinto izamphiyeza engayicabangisisanga. Angazi ukuthi bafuna ukwenza simanga bani on that issue. Omthuli bacabanga ukuthi bangathinta kube li-dollar kube yimali yamaqini eZimbabwe. Ma ubuye uthenge eSouth Africa kuzaba le-exchange rate ngoba sokuyimali akuseyo bond note. So but-ke we still want to wear them over sithina noma kunjalo ilizwe zombangazwe zilungile yini ukuthi imali leyi ingadliwa yini i-inflation phina futhi bera back to zero njengoba njeke aba ku-zero ngesikhathi sikamgalo.
Lo ngumnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu, ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe, sixoxelaye ese-Johannesburg kwele South Africa. Lo umsakazo we-Studio 7 sisakaza eZimbabwe. Lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 13860 laku 15460 kHz ku-shortwave. Uzulu seveze imbono etshiyeneyo ngendlela umongameli Emmerson Mnangagwa ahamba ngayo emazweni awezwekazi le-Afrika laphetsheya kolwandle ekhankasela ukusungulwa kwamabhizimusi elizweni kanye lokuqinisa ubudlelwano lalawo mazwe. UGibson Pepe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokhu kwenzakala ngesikhathi umongameli Mnangagwa esegade indizamtshina elubhekise kwamanye amazwe awenhlanganiso e-African Union laphetsheya kolwandle. Umnangagwa ubesedorobheni leNiame kweleNije emhlanganweni wokusungula uhlelo lokuthengiselana olwe-Africa Continental Free Trade Area oluzavula amasango amazwe awe-Africa ukuze athengiselane impahla ngokukhululekileyo kungela kuthelisana. Ubikwa ehle wathatha ithuba lokukhulumisana leyinye inkokheli ye-Afrika egoqela umongameli Cyril Ramaphosa wele South Africa bexoxa ngokuthengiselana amandla kagetsi. Ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Richard Mahomva uthi kuqakathekile ukuthi uMnangagwa axhumane lenkokheli kanye labosomabhizimusi bakwamanye amazwe.
Esukubona uqathekileyo ukuthi okwenziwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa nxa esibala lezi nhambo zixhumanisa iZimbabwe lamanye amazwe, njalo lokhu kubuya kumanyane le policy position yaseZimbabwe yokuthi iZimbabwe is open for business.
UMnangagwa wethekelele amazwe amane ngempumalanga ye-Europe ngozibandlela agoqela iRussia, Belarusi, Azerbaijan leKazakhstan lapha alobelana izivumelwano ezithize zokuthuthukisa ezamabhizimusi lenotho yelizwe. Nyakenye uMnangagwa wethekelele kwele Angola lapho amanyane lenkokheli yeSADC bathakazelela ukukhululwa kweAngola libutho leSADC. Ngenyanga edluleyo kaNhlangula uMnangagwa ubese eMozambique emhlanganweni we-US Africa Summit. Kodwa enye ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Chenisani Ntungagwa uthi kuqakathekile ukuthi uMnangagwa aphiwe isikhathi sokuthi akhe ubudlelwane obuhle lamanye amazwe.
Indaba yemhambo le akukho isikhathi sonke lokho okungaletha into kodwa ke lasilazelele ukuthi iZimbabwe isekufudeni. So ngamafitshane ngathi mina kumele sinike isikhathi imhambo lesi for ukuthi izasibethelani.
Kodwa ukhokhela inhlanganiso emela abaphika ngokuthengisa eyebulawayo Vendors Association umnumzana Mike Ndiweni uthi indleko edalwa ikweboleka indizamchina zakwamanye amazwe ekuhambeni kwakhe inkulu kakhulu.
Mina ama-foreign trips la uhamba kuphuma phandle kwelizwe akakhanya ukuthi kulethe utshintsho bani, ngoba izinto lokhu eziwoma imali lokhu isebenza iphuma yenza ukuthi bahaye ama-premachina.
Umsekeli womkhokheli wohlangothi lwabesifazana kubandla le-MDC unkosikazi Phyllis Ndlovu ugcizelele kulokhu ethi ukuhamba kwakhe akulethi lutho.
Abantwana bethu generation ene lekasithandi xa uhlangana labo lapha nohamba ukuthi uMP bahla akubuze bathi vele into elila nje parliamentary yazi futhi bezweni umthwana lihamba kuphela liwesizwe imali lisemazweni likula lilingisizandla lingelalutho khona khona kuyasihlupha kuyahlukuluza kakhulu elizweni.
Okukhathaza abaningi ukuthi uMnangagwa uqhubeka eboleka indizamchina zohlonzi lwaphezulu emazweni afana labo United Arab Emirates ezilendleko enkulu kakhulu. uMnangagwa uvame ukuhamba ngendizamchina yeBoeing 737 ebhadalela inkulungwane ezilithumi lambili zamadola eMelika, $12,000 ngehola elilodwa. Lokhu kubikwa kugebha kakhulu esikhwameni sikahulumende. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguGibson Bebe.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930-6065-15460 laku-13860 kilohertz.
Amapolisa eHarare namhla ameme umsekeli kamgcini sihlalo weMDC uMnumzana Job Sikhala phezu kwamazwi awethule ngomgqibelo eBikita lapho abikwe ethe khona ibandla lakhe lizagenqula umbuso kamongameli Emmerson Mnangagwa ukhetho luka-2023 lungakafiki. uMnumzana Sikhala ukufakazile ukuthi ubizwe ngamapolisa ogatsha lwe-law and order njalo uthe uzahamba kusasa ekuseni. Embikweni awethule namhla uhulumende usolwe amazwi kaMnumzana Sikhala esithi uza kwelula isandla somthetho ngendlela elukhuni alubana ibandla leMDC te lalinga ukumgenqula. Lanxa amapholisa esebize uSikhala phezu kwalolu daba, isikhulumeli sikahulumende uMnumzana Nick Mangwana ubetheka basoze bathathe amanyathelo okwamanje. uMnumzana Mangwana uthe ibandla leMDC likhanya lijonge ukuphazamisa uhambo lwequla likahulumende elikwelebhilithani lona elikhokhelwa ngumphathintambo obona ngobudlelwane beZimbabwe lamanye amazwe uMnumzana Sibusiso Moyo. Ibandla leMDC lalo lethule umbiko lisithi uMnumzana Sikhala ubekhuluma ezimele njalo imbono yakhe ngeyakhe yedwa. Isikhulumeli saleli bandla uMnumzana Fortune Daniel Molokele utshele uNtungamili Nkomo Studio 7 ukuthi le-MDC kayilayo injongo yokugenqula umbuso kaMnangagwa.
Ngifuna ukuthi kuphume obala ukuthi i-MDC njengenhlanganiso singabantu abahlonipha isisekelo sombuso. Ngakho-ke thina asoze sasebenza ubudlangudlangu ngokhipha uhulumende. Siyi-democratic change, movement for democratic change. Okutho ukuthini, siyasebenzisa indlela ezihambelana nesisekelo sombuso ukuthini sitshintshe uhulumende. Ngakho-ke lokhu akhulume umsenithi wasikhala, ngizamile bengingekho, ngizamile ukuyibukela kakutsha ividiyo. Ngakhuluma naye wangichazela ukuthini mhlawumbe ibala lisebenzise ligcine selisithathwa ngezinye indlela, but yena ubesithi ukuthini sizazama amandla ethu wonke njenge-MDC ukuthini sincedise iZimbabwe ukuthi iqhubekele phambili, ngoba okwamanje njenge-MDC thinaso sisekanga ngombuso okhona.
Ukuyibeka sobala Molokele, uthi wena uSikhala uyakulandula ubengatsho ukuthi lizavukela umbuso weZANU-PF ngodlakela.
iMDC asonhlanganiso esebenzisa udlame, isebenzisa i-democratic change. Ngakho-ke asisoze sasebenzisa udlame ukugenqula uhulumende.
Like lakhuluma ngokuthi lizatshengisela phezu komumo oselizweni, selingaphi ngohlelo lolo?
Okwamanje kusese masinyi ukuthi sikhulume ngodaba lolu kodwa engikwazi ukuthi inkokheli zenhlanganiso zizahlangana ngempela viki zizovumelana ukuthi indlela enhle yokuya phambili ngeyiphi. Ngakho-ke ngemva kwempela viki sabe sesile lokuunderstand noma lokuzwisisa ukuthi njengenhlanganiso sifuna ukuthi sihambe kanjani. So okwamanje asingeke sakhuluma ukuthi sithembisile ukuthi kube lezinto ezinjalo ngoba asikahlangani njengenkokheli.
Uhulumende uthi intengo isisehla ezitolo, yebo liyakubona.
Iqiniso ukuthi endaweni eziningi emavinkilini amaningi intengo zilokhu zikhwela, kwezinye isikhathi ziyehla namhla zikhwele futhi kusasa. So akukabi lokuobala ukuthi ziyehla. So uhulumende ngiyokhulumayo kodwa okwenzakala ebantwini ngenye indaba. So endaweni eziningi intengo zilokhu zikhwela.
Lo ngumnumzana Fortune Daniel Molokele, isikhulumeli sebandla le-MDC, ubexoxa ecingweni lo ntungameli inkomo Studio 7 eseHarare. Lingakhohlwa uhlelo lwe-Studio 7 Live Talk ngo-half past 8 kusiya ku-9 ntambama kumagagasi awe 9:09 a.m. shortwave 2 12080 labo 15775 kilohertz. Ku-Live Talk lamhlanje sikhangela udaba lokuqhubeka kokuqonga kwintengo yempahla lokudla ikakhulu amafutha ezimota elizweni. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlela. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umbiko owethulwe inhlanganiso elobudlelwano lohulumende weleTurkey eFoundation for Political, Economic and Social Research uveza ukuba kule ntatheli izindaba ezisebenzela inhlanganiso zezindaba ezizalwane zalelo lizwe ezethula indaba ezisola uhulumende ngaso zonke isikhathi. Lezi ntatheli izindaba zisebenzela imisakazo enjenge-BBC, Euronews, Voice of America leminye. Umkhokheli webandla eliphikisayo kwele Greece ele New Democracy Party, umnumzana Kyriakos Mitsotakis, ubikwa isengqobe ngesilinganiso esikhulu kukhetho lokudinga inhloko kahulumende lamalunga edalele parliamente, enqoba obekhona u-Alexis Tsipras kukhetho olwenziwe ngesonto. Asebenelisa ukuchiya ukunatha utshwala okwedlulise amalawulo e-alcoholism bachaza lesi simo njengesifo esibulalayo ngoba abanye abantu belakho ukubanjwa ngamandla okuthatha umphefumulo wabo. Ngakho bakhuthaza uzulu lenkokheli yenhlangothi ezehlukeneyo zempilo ukuba babambisane ukulwisana lalolu dubo osolubhahile eZimbabwe. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Iningi labaphatheke kunhlelo zokuba behlukane lokunatha utshwala abasebenzisana labenhlanganiso ye-Alcoholics Anonymous AA eHarare bathi oqakathekileyo ukuba umuntu avume kuqala ukuba uselenkinga elakho ukuphazamisa impilakahle yakhe leyemuli yonke. Umnumzana Thaddeus Munjanja oseleminyaka emithathu echile ukubunatha lobutshwala uthi wananzelela ukuba ulenkinga ngemva kokubhubha kwendodana yakhe eyayiyona yodwa kanye lomfo wabo ayenatha labo yonke imihlobo yotshwala.
What I was doing in mediocrity ended up drinking heavily.
Ngikwenza njengomdlalo yena wakulandela wagcina esengonatha okwedlulise amalawulo. Wangena enkonzini yomgwaqo walimala kakhulu kubangelwa indlela ayesenatha ngayo. Sangiphatha kubi leso sehlakalo sokubhubha kwendodana yami. Ngazethisa umlando ukuba yimi engakubangelayo.
He ended up drinking heavy stuff because he had seen me doing that.
Emveni kokunanzelela ukuba lukhula udubo elizweni, okumqoka uMjanja uthi yikubhekisa konke umuntu akwenzayo kuNkulunkulu, okuyinto esekelwe ngomunye njalo osewazinikela uchiya ukunatha utshwala ngendlela ayesenatha ngayo. Umnumzana Lakson Thomas UThomas uthi waqala ukunatha ngendlela edlulise amalawulo esesesikolo ekusecondary ngoba wayezizwa engaphelelanga njalo engemukeleki. Kungalolu suku uThomas athi kwathi dlwe kuye ukuba adinge usizo kwaba yikuqala ukukhulumisana labazali bakhe abamxhumanisa labenhlanganiso ye-Alcoholics Anonymous AA. Layo seleminyaka emithathu wachiyayo unatha utshwala esewaphindela e-university ngemva kokuchiyela izifundo zakhe endleleni. Abelapha ngendlela zesintu okubalisa uDr. Ngwenya bathi enye yembangela yalolu dubo yindlela uZulu asephila ngayo kanye lokudla akudlayo lemihlobo yotshwala abunathayo.
I-alcohol abuse isiqongile utshwala ingozi sebengena ke ekunatheni utshwala. Kancane kancane sokungena ku-alcohol abuse ingqondo ama-neurons sesifa kasela mkanjo kasela mandla kasela desire eyokuthi ephumelele ngoba uhlale dakiwe.
Ungwenya uthi akupheleli ekuphazamiseni impilo yalo osenatha okwedlulise amalawulo kuphela kodwa kuchathekela lakumuli yakhe esikhathini umuzi ucine usuchitheka. Ulandisa ngezinye zezizathu ezifuqa umuntu ukuba aphethe esekulinkinga.
Ukuthi umuntu nxa esecabanga ukuthi indubekho amagetsi akula, amanzi akula, ifuel akula, imithi esibhedlela ngaze kugule akula, gala sigqoko, ugqoke impahla leziyana ezomkambo ezagqokwa ngamakhiwa, yiyo isande best yakhe, amele ivumbulule, eyagqokwa ngomunye umuntu, engela size enye, umba ngazwe lo lawo usuphambanisekile. Usingenise lapho esasinga azanga sikulwele lokho usingenise esigabeni esingayisiso.
Omunye wabodokotela abasebenza kuhlangothi lwemikhuhlane yengqondo esibhedlela seParirinyathwa Psychiatric Unit engu-clinical psychologist osafundela umsebenzi uDr. Charity Mbuva ulandisa ngengozi ekhona nxa umuntu enatha utshwala ngendlela edlulise amalawulo.
Nxa umuntu enatha utshwala uyazilimaza umzimba wakhe, uyaziphambanisa ingqondo, engehlukanisa lezihlobo zakhe. Engachitha imali, endengaluzi focus.
Uthi isilinganiso sabanatha utshwala ngalindlela, inani lakhona liqhubeka liqansa kukhangelwa abeza esibhedlela seParirinyathwa Psychiatric Unit ukuzadinga usizo lokwelatshwa.
And lawa ama-figures esilawo, ngabantu esibabona esibhedlela singazi ukuthi lalabo abangabuyi esibhedlela kutsho ukuthi inumber iyedlula khona lapha lapho esizwa khona. It means there are more numbers than this.
Ulandisa njalo ngobudlelwano obukhona phakathi kwalolu dubo lokuzibulala.
Nxa umuntu enathile ngasacabangisisi kuhle kusitsho ukuthi engafikelwa yindubeko noma yiphi engabona ukuzithatha impilo kuyisizathu kumbe kuyisolution.
Unkosazana Thando Gwinji wenhlanganiso ye-National Coordinator of Activists Zimbabwe ulandisa ngokunye kokwenza bafune ukuthatha imiphefumulo yabo abantu.
Nanzelele kakhulu ukuthi ensukwini ezidluleyo siyakhala njengamaZimbabweans. Thina siyazazi impilo kumele ukuthi ngasiyaziphila and asiziphili lezo mpilo and kusuka kusihlukumeze and kusihlukumeza kusuka kulide to depression. Sicine sisiswele lokuthi i-depression yakhona sidile layo njani.
Kwasekelwa njalo ngomunye wabasakhulayo uPasho Sibanda ubufakazi obuvele kwabohlangothi lwezempilakahle yengqondo esibhedlela seParirinyathwa Psychiatric Unit buveza ukuba liyaqhubeka liqonga inani labazodinga usizo lokwelatshwa ngodubo lokunatha utshwala okwedlulise amalawulo phakathi kukazibandlela kusiyafika inyanga edluleyo kaHlangula abesilisa beyibo abaningi ukwedlula abesifazane. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Kwezemidlalo, umqeqeshi weqembu lemidlalo wenguqu eleHighlanders uMandla Mpofuthi kuzamele adinge abanye abadlali njengoba kulabadlali baleli qembu abambalwa abalimeleyo. Intathe yezindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu leLenders libe ngujikelo bhanqa 1-1 leLinkez Platinum Stars emdlalweni walo wokuqala. Umpofu ezibambe esidukwini, umpofu uthethe isikhundla esishiwo nguMatinda Ndlovu, njalo utshele intatheli zindaba zemidlalo ekupheleni komdlalo ukuba uzaqhubekela phambili ngenhlelo ebezivele zikhona kuleli qembu.
Kuzamele sithole abadlali abatsha kuyona le iviki ngoba silabadlali abambalwa abangekhoyo ngenxa yesizathu ezitshiyeneyo. Sizaqhubekela phambili sizama ukuba sidlale ngendlela efunwa liqembu ngoba phela bekungasiyonto eyaqalwe nguMadinda kodwa lisiko elivele likhona kuqembu leHighlanders.
Iqembu leHighlanders lihlezi endaweni yeChumelane engalaneni yemiklomelo, njalo lile miklomelo li-15 ngemva kokudlala imidlalo eli-13 phezu kwengalane yemiklomelo kule qembu leFC Platinum, lona eliye emiklomelo engama-27, njalo elinqobele iManyika Diamonds nge-1-0. Endaweni yesibili kule qembu leChicken Inn, lona elile miklomelo engama-26, njalo elinqobele iMshwana Stars nge-3-1. Emsileni wengalane uhlezi iqembu leBulawayo Chiefs, lona elile miklomelo engama-92. Kolunye udaba olumelana lomdlalo wenguqu, umhlubulwane ezansi yezwekazi laseAfrika usuthembele kumaqembu abalisele South Africa kanye leMadagascar ukuba iqhubekele phambili kumncintiswano weAfrica Cup of Nations. Amaqembu la afinyelele ukuyadlala kusigaba sequarter final ngemva kokuba South Africa litshayele Egypt nge-1-0, kuthi leMadagascar lona inqobele Democratic Republic of Congo nge-4-2 ngemva kokutshaywa kwembekwa. Iqembu leSouth Africa lizadlala leNigeria kusigaba sequarter final, kuthi leMadagascar lizadlala leqembu elizanqoba phakathi komdlalo ozadlalwa namhla phakathi kweGhana leTunisia. Omunye umdlalo ozadlalwa namhla, iqembu leMali lizadibana leIvory Coast. Amanye amaqembu asefinyelele kusigaba sequarter final ngabalisa leSenegal kanye leBenin. Ngiyimele Studio 7 ngoBulawayo, nguJoseph Njanji.
Sondela ntokazi ungesabi ntombi enhle ngizinikele ngaphelela sondela ngikukhumba khumbe kancane ungesabeli ikhatshana angikathathi ukubobotheka kwakho ngiyenza ngikhothakhothe umlomo obakho ubuhle bume njalo uyinkanyezi yenhliziyo yami ngizinikele ngaphelela kuphaphatheke yami inhliziyo ngangikubona ngizwe ngathi le ngxenye yami inyomkile yaphaphatheka sondela eduze ekhekhe lenhliziyo yami ngiqome ngikukhombise ubunandi bempilo ungangiqoma ngiyasikhwela nyumbana lesiyasihlahla esilapha ngiwenyukele umfula ugwembe ugcwele ngingene kweyakho inhliziyo nawuthole uthando olufotho ngiqome ngizingandle ziqonde ngakini
umculo okalikhwa kancibe sithi Nqome silethemba likholisile likuzawuphuma ngapha emsakazweni weStudio 7. Ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Umphathi ntambo obona ngezemali uMnumzana Mthuli Ncube uthi ukusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe yikho kubangele ukubhidlika komnotho weZimbabwe, njalo ukumisa lolu hlelo kuzabangela ubungcono. Amapholisa eHarare ameme umsekeli kamgcini sihlalo weMDC uMnumzana Job Sikhala ngamazwi awethule ngomgqibelo. Walivalelisayo ngusithandekile Mhla. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.